udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehlupayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama-renti lama-renti kukhansini kuthi yena leyo imali enlutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo isevisi esiyikhangeleleyo kucity council ingatholakali. Ingakhangela amarodi, amasiweji, ukuthwala kwengcekeza, lokunye okuninginingi esikhangele ukuthi ikhansili kumele ukuthi isebenze, isincedise kakukho. Kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho, kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo, akusiphathi kuhle sithi.
Kwabe zomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho ngabathathe amanyathelo ophambanisayo itholakale ukuthi kule cala ngabotshwe atholisiswe aniwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lwenkohlakalo lona?
Kathesi simelele u-report e-Chedda Commission le. Singayithola i-report ikakhulu njengezakhamizi. Sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini enizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela nezisebenzi zikakhansili ama-director ukuthi sixoxe ngalo daba. Sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi ikhansili kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela kukhansili.